sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuLwezi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzeli isantando ngoba ebona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. Amalunga e-MDC athi asaxwayisana lamagqwetha ngodaba lokuhlukuluzwa kwawo ePhalamende ngamapholisa njalo ayagcizelela ukuthi abesifazane baphathwa ngokungalanhlonipho.
Omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi yikwemvula izigofu bezama ukuthi basidonsele phandle. So ngesikhathi soneso umunye bebe abamba umlenze, umunye abamba isinqe, umunye amdonse ngezigofu. Ugcine sisala singqono phambi komphakathi.
Imidlalo yeCastleleka Premier Soccer League ifike komlindi uyagcina namhla. Kumidlalo eyithoba minwembili edlalelwe enkundleni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yethengwe yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye. Akusiyo msebenzi kaJawura eMangwiro kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi engazenzeli isantando ngoba ibona ingane uhulumende wakhe ubuthakathaka. UMnumzana Mnangagwa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe leZANU-PF eMrombeti Growth Point eZwimba eMashonaland West lapho abonge abantu ngokumvotela ukuthi abe ngumongameli ngokhetho oluqhutshwe ku-20 kuNtulikazi. Umongameli Mnangagwa uthi amalunga e-MDC awaziphathe ngemfanelo ngoba esutha njengoba uhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture lusebenza kuhle elizweni. Uncome umuyi owayekhokhela ibandla le-MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai esithi wayelesithunzi. Uphinde wakhuluma okunye okunenginengi okugoqela ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny, EZDD, sikhuthaze uMongameli Emerson Mnangagwa lenkokheli yakhe kubandla leZANU-PF ukuthi belandele isibonelo salo owaye ekhokhela abasakhulayo kuleli bandla uMnumzana Jim Kunaka abavume amaphutha abawenza kumalunga amanye amabandla ezombusazwe kwenzela ukuqeda ukufuthelana elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le yethulela inkuthazo emhlanganweni lentatheli zindaba emahofisini abo eHarare okwethula umbono wabo phezu kokwavezwa nguMnumzana Kunaka lapho esipha ubufakazi phambi kwekhomishini eqhuba umsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi edolobheni leHarare okubikwa wadutshulwa kwalimala abanye. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselimo Magaya uthi liyancomeka inyathelo elathathwa nguMnumzana Kunaka ngoba akukaze kube khona owebandla leZANU-PF oqunga isibindi ukuchaya egcekeni imisebenzi yaleli bandla esexotshiwe. Kungalesi sizathoke sithi kumele uMongameli Mnangagwa laye alandele umzekeliso kaMnumzana Kunaka.
I believe very strongly that he is the architect, the designer of what has been happening in our country, and you cannot have that.
Nguye umnini wayo yonke into ebisezwakala elizweni. Kungakho uZulu angeke engukela umuntu onjalo ngoba esesesikhundleni esiphezulu engazange avume izono zakhe. Ngithi mina akasilungelanga leso sikhundla akiso ngaphandle kokuba avume izono zakhe. Ngumuntu olamanga, olobuqili, olobululu wenyoka ngaphansi kolimi lwakhe lomuntu.
UBishop Magaya uphinde wakhuthaza uMnumzana Kunaka ukuthi aphenduke emisebenzini le emibi athi ubeyenza azinikele enkosini uJesu Kristu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe, uMnumzana Khaliphani Phugeni, uthi ibandla lakhe liyawunqoma umsebenzi osuqhutshwe yikhomishini le.
Kodwa ikhomishini le la siyibamba icondemn ekuthini kunabantu abavela kule ikhomishini bethi sebekhulumile kule ikhomishini dukuduku sebelandwe ebusuku njengale induna le eMatsavut sebelandwe ebusuku ngama-CIO sebehlukunyezwa ebusuku ngama-CIO. Nangu lalowo bhuti loko obulawayo usehlukunyezwa wabotshwa phambi kwayo ilokhuzeni ikhomishini le bekhona labo lokhuzeni othabani impofu abayiba babe ngamalidi lokhuzeni avocates aleyo khomishini. Konke lokho asikuboni kukuhle ngoba akwenza ukuthi abantu bahambe ngokuzimisela kule khomishini. Uzohamba njani ngokuzimisela ukhomishini okwazi ukuthi uma uqeda lapho uzobotshwa kungayenzakali lutho.
Inhlanganiso yeZDD ikhuthaza abanye babo abezokholo lwesiKristu ukuba bakhuze inkokheli lapho ephazamisa khona kungelakwesaba njengalokho okumunyethwe ngumbhalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abafundisi bathi kuqakathekile ukuthi bakhokhele inhlelo zokukhomisana umlotha ukuze ilizwe libe lokuthula. Lokho bakukhulume ngemva kokuzwa ubufakazi bobunzima obehlela abantu ngesikhathi sombhoqazwe wegugrawundu ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Intathe yezindaba yethu bathabile Mesuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Reverend Ray Motsi, owe-National Transitional Justice Working Group, uthi ibandla lilomlando wokungenela endabeni ezinje ngoba yikho okuthiwa liBhayibheli.
Izinto ze-justice lokupholisa amanxeba akudala umsebenzi wamabandla lamaKristu, ngoba lapho kulomuntu ogulayo ofelwayo umuntu ngasehlukuluziwe abantu be-church bayagijima besiyomkhalela lokumduduza. So kufana nalokhu esikwenzayo, yiyo indlela lesizathu esiyenza ukuthi thina abe-church kumbe abantu bezokholo singene phakathi. Ngempela ngumlando webandla, ngoba iBhayibheli lithi lona ivangeli eligcweleyo uvakatshela abasentolongweni lokukhulula ababothiweyo isikhale labakhalayo. Yiwo umlando webandla lo.
U-Apostle Petunia Chiriseri, ongukhomishina weZimbabwe Human Rights Commission, uthi kufanele abantu behlawulwe ngoba balahlekelwa kakhulu.
Kulokwesaba ndawo zonke, so ukulunga lokuthi lapho kuphambaniseke khona kulungisiswe emthethweni kuvele kuseBhayibhelini khona lokho. Njalo kungaze kwama khonapho kuqhubekele phambili kube lami abathi ngesikhiwo ngama-reparation lawo, singathi i-repair work, ngoba phela lapho kuphambaniseke khonapho kuchitheke khona amanzi kumele akorotshwe. Kungaba yinto enhle khonapho ukuthi yena uhulumende njengoba sethathe amalungelo amehlo kangaka to take the first step, kungaba yinto enhle bangathatha futhi further step, a second step.
Omunye wabafundisi uReverend Obed Shatai uveze ahlangana lakho ngemva kombhuqazwe ngesikhathi ethunywe ukuyachumayela eMbembesi kodwa engalwazi ulimi lwesiNdebele.
Omunye umdala wasengidonza ngesandla wasengitshengisa lapho kwakwakhiwe khona ithechi endala yakhwe odaka, wasesekhomba-ke lapho kwakulomnyango khona ukuthi uyabona la utata wami wabhijelelwa apho, manje nawe uyabuya namcali lapha loku uthethiswena sakho.
U-Reverend Shatai uthi waqalisa ukufunda ulimi lwesiNdebele njalo lokhu kwamsiza ngoba abantu bacina besenelisa ukuthi bekhulume laye ngalolu daba. Abafundisi bebekhuluma emhlanganweni obuqoqwe yinhlanganiso ye-Center for Study of Violence and Reconciliation ibambane le-National Transitional Justice Working Group kanye lezinye izinhlanganiso ezizimeleyo, njalo ubuhlanganise amalunga emakhomishini ebona ngokukhumisana umlotha, i-National Peace and Reconciliation Commission kanye leZimbabwe Human Rights Commission. Abafundisi loZulu. abaphe ubufakazi bakhulume ngokubulawelwa izihlobo, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokuchiselwa izindlu lempahla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bantu beHarare, siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu. Kwaba kuthiwa yile ingxoxo, ithuba lisasekhona. I-Studio 7 eye Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokhu engakasunguli umbuso wezabelo i-devolution, inhlelo zentuthuko esigabeni seMathebeleland South, lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPraxedes Jeremiah owe-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Lwezi, kusukisela ngo-10:30 ekuseni kusiya ngo-12:30 emini e-Artex Lodge eGwanda. Yingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eye-Facebook emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele ne-VOA Studio 7. Lingakhuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Iningi livotile kukhetho lokudinga ozamela iMuthoko North edalele parliamente kanye lo councilor ka ward 16 eChugutu Rural District Council. Isihlalo seMuthoko North sona sachiwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uNkosikazi Mabel Chinomona. Njalo inhlanganiso ezimeleyo ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZesni ithi iyahlolisisa ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Okwamanje sasilichiya ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Kande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Arnold Ndabuka, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo, ngabe ngiyanda.
Yeah, hayi, siphilile, siyathemba labalaleli baphilile. Ungasitshela mnumzana ukuthi ubona njani inyathelo elithethwe nguhulumende weSouth Africa ukubana abasoze bephiwe ama-birth certificate, incwadi zokuzalwa, abantwana ababe bezalelwa khona ngapho, abazali bengabavela kwamanye amazwe, ukubona njani?
Hey, lona inyathelo angazi mhlawumbe uhulumende uyabe libheke yena ngenye indlela, kodwa umzali mangabe umtholele khona la cishe uyinzalo yakulelo lizwe umtholelekile angithi.
Ye, kodwa ke wena ngokuzwa kwakho kumbe la ngokubona kwakho bakhona yini osuke wezwa bekhala ngodubo lokubana abantwana bazalelwe lapha amaphepha angani ayahlupha?
Baningi kakhulu abakhala ngakho sibe okuyinkinga kwakhona, ongakuthi umntwana ma ngabe engenayo incwadi yokuzalwa noma ngabe ubani ongenayo incwadi yokuzalwa uphila kulo mhlaba ilimbanga yabe ungumuntu ongaziwa ngithi, noma ngabe kuvela inkinga awazi ukuthi mhlawumbe ungubani wena waziwa ngithi. So ukuswelakala kwencwadi yokuzalwa emntwaneni yabe kuyinkinga enkulu kakhulu, noma ungabe mhlawumbe urejista into ezithile iyadingakala incwadi yokuzalwa yomuntu vele. So kuyabe kulimaza kakhulu nawe njengomzali, even nawe umntwana kuyabe kumlimaza mpela kakhulu.
Sike saxoxa labanye abathi kuzagcina kusenza ukuthi iningi lalabo ababe bevela phandle kwamazwe begcine sebechada abantu abaseSouth Africa kuyindlela nje yokuthi amaphepha alunge. Ukubona kungayenzakala yini lo?
Kuyenzakala khona ngoba vele kukhona vele asebekwenzile khona lokho ukuthi uzame ukuthi mhlawumbe ulungise impilo yabantwana, okanye nami ngigcine ngithole mhlawumbe i-citizenship ngoba sengishade umuntu wakulelo lizwe ngithi. yenze kampela into ezifana nazo nalezo ngoba uyabe kuyaso kulicebo ukuthi nawe uthole lezo zinto ozidingayo ngempilo.
Ya manje nxa sikhangela olunye udaba olufanayo lwamaphepha lawo amapermit, sizwa kuthiwa bakhona sebephiwe asebayatholile amapermit. Ubona kuludaba olulokuthi luzaqhubeka lokho lukhulunywa ngalo yini lwamapermit lolu, kumbe sesifikile isikhathi sokubana abantu babuyele ekhaya?
Lona ngendlela abavuselela ngakhona ithemba sisasenalo ukuthi kuzaqhubeka mpela bevuselelwa, ngaphandle mhlawumbe kungaba nama-sanctions futhi ukuthi mhlawumbe sokuvalelwa ama-channel thina singabantu ukuthi sibhacekise lapho esibhacekise khona. Kodwa ithemba lona sikakalilahle ngoba njengamanje sisiwatholile ngokuvuselelwa khona lokho kade sekuphelile. Siyathola ngokuningi, sisasenalo ithemba ukuthi mhlawumbe noma kuphela lesikhathi abasinikeza sona manje lesi esilandelayo laso bazasivulela ithuba ukuthi basivuselele futhi sibe nawo amaphepha alungeleyo ukuthi sihlale khona la.
Khona kunzima okunganani ukuphila e-South Africa ungela maphepha akuvumelayo? Siyasibone baningi abacapha umngcele bengelawo maphepha. Kunzima okunganani?
Yabona ke leyo inkinga enkulu kakhulu. Kunzima ngoba silana ngokuzodinga mhlawumbe amadlela amhlaza uthi mhlawumbe noma ungabe uthole umsebenzi okokuqala angeke uwuthole vele ungenawo amaphepha. Uma uthi waba nenhlanhla liye wathola lowo msebenzi ungenawo amaphepha, ngelindanga leholo leli olinikezwayo uzonikeza iholo elincane, kuthathwa i-advantage yokuthi awunawo vele amaphepha alungileyo ukuthi ube khona la. Ngelindanga usebenze ugcine ungagolanga, akwazi ukuyaripota ukuthi wena usebenzile wasebenzela ihara ngoba ungavumelekanga vele ukuthi ube khona lapho okokuqala. So kuba yinkinga enkulu kakhulu vele ukuphila ungenawo nawo maphepha kule ndawo, uyabona. Inkinga kakhulu esibhekana nayo ngoba vele siyasilande yona umsebenzi, kuyabanzima ukuthi uthole vele ungenawo maphepha. Uthi ungawuthola lindanga usebenzi ungaholi ngoba vele awunawo maphepha. Uthi ungaholi uhola imali encane kakhulu engalingelayo lowo msebenzi usukuwenzile. So yabe kuyi-challenge enye enkulu kakhulu. Sithatha noma yini konke abakunikileyo ukuthi la uzame ukubeka isinto etafuleni.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Okay, hayi, ngiyabonga ithuba lokuphinda ekhona emsakazweni. Ngibonga nabalaleli lasemakhaya. Singilele laphana ekhaya kwethingo la engizalwa khona eToronto. Abanawami noma abanje laphana ekhaya, bonke abangaziyo ngingabingelela, ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Lo ke bekungumnumzana Arnold Ndabuka ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana sosixoxalo uNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende. Sixoxa ngengxabangxoza eqhamuke kuleli dale. Siyakwamukela kuhle.
Kuyesathi bhabhaza namaphoza zendini okusikhubile kakhulu ikakhulu omama ukuthi uma umama ungumuntu wesifazana ipolisa eliyindoda lifike likubambe imilenze, izigqoko esizigqokayo bezikhwela zifike esinqeni ukuthi uvele bebesembula ngokuthi isale ukuthi sihloniphe umnanga. Kathi umnanga kazimhloniphi ngoba njengelabandla ye-MDC sithi kanqobanga kugedwa. Laba abadojiweyo ngodlakela bekhitshwa ephalamende bebefakwa emgodeni kule migodo nje egcweleyo ephalamende kombana. Bathi befika emgodeni bebehlangana nama-CIO abagqoka amasuti lamaglazi amnyama bebebatshaya ungazani babhula umuntu. Umama ukore bebesithi nxa bedlale bebenyathela phezu kwakhe. So fanele sithi siphume laye, sasesicela ukuthi basibizele i-ambulensi. Sahlala ihola lilodwa akula ambulensi ibuyeyo, sagcina sifonela ehofisini yebandla lethu ukuthi basibizele i-ambulensi. I-ambulensi ithe isibuya wathiwa kayivunyela ukuthi ime egedini lephalamende kumele iyemela ba 200 meters sathi yebo sikubonile sagijima omama bagijima bathatha i-stretch savuya i-stretch sonke sinje kasikwazi ukuthi i-stretch zisebenza njani ukuthi usehlisa njani but igcine sanelisa ukuthi simthwale simfake i-stretch nomama ugore sihambe laye elokhuza esibhedlela but udubo lube khona ngolo ukuthi ngemva kokuhlukuluza enikwenzileyo ephalamenti njengomuntu ovele obulaya isifuba engatshaywa yitiye gasi ngitshaywa yizami ngetiye gasi angikapholi so bese ngisehluleka ukuphefumula ngizama ukuthi ngincedise futhi lowo munye wami kade sengimile so nje ngilokhu engizama ukumdonsa hhayi isifuba sahle savala ngase ngahluleka ukuphefumula bengiqaleke kona sase sihambe esibhedlela hhayi basibamba amambo odokotela but sisabile ukuthi silale esibhedlela ngoba sokusenzakala kuleli lizwe asisakwazi ukuthi ukutshoni sokusesabisa ukuthi ulale esibhedlela ngoba kuyenza abantu bakulande ulele khona bafike bakuqedise so cela ukuthi baselaphe nje siyegulela phambili sikhulume namagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ngoba kalukho emthethweni njalo kalukho esivikeleni sombuso ukuthi amapholisa angene ephalamende
kungani uqotshwe omama
besiqotshwa sonke obaba nabomama kodwa abakade behlezi eduzane kade bengabomama kade behlezi ebhentini elaphambili bona ubhithi baya bambambile bamdabuleli ibhathi bamdabuleli ihembe wabanjwa ngamapholisa alitshumi befuna ukumjikela phandle u-honorable Chidakwa laye bamiza njalo futhi u-honorable Mtseyami uthe sebemjikele phandle wathi uphi uyaphuma wahlangana laba bamaglazi abamnyama bamtshaya baphosa bambulala u-honorable Murayi onguye ngu-provincial chair weHarare laye bamtshaya baphosa bambulala sethanga ngama-CIO lawo so omama ukwenze ukuthi sihlabe umkhosi ikwembula izigqoko bezama ukuthi basidonsele phandle omama besala ukuphuma so ngesikhathi soneso umunye bebuya abamba umlenze umunye abamba isinqe umunye amdonse ngezigqoko kugcina sisala sinqono phambi komphakathi so inkosi ithi uqakathekile udaba lolumele lulungiswe ukwenzela ukuthi omama bengaze besaba ukuthi babuye ephalamenti kuzomela amalungelo komama
laphana okwembulweni isigqoko bekuyingozi nje kumbe bebesenza ngabomu
thina njengebandla iMDC izani singeke sayalela ngoba indlela okuyenzakale ngakho kuthi didide ingqondo ukuthi asitshelwa ngokuthi uyabuya thina besingakwazi ukuthi uyabuya sandise ukuthi sithole ingwalo kuma-pigeon holes ethu sisaziswa ukuthi umnanga kuzabe ngesikhathi esinje kumele senze so azange sibe kwazi thina simbone esethayo uma sivelele so ukwembula kwethu athink ngokuyindlela ukuthi bazame ukusiyanyisa njengoba vele kabasihloniphi njengabomama abamele omama be-MDC ngokuthi ngesikhathi sonke lapho esisukuma khona uma sifuna ukuthi sixoxe ngakulodaba olusegudwini siyathethiswa ukuthi singamawule sithethiswe ukuthi silala la lenkokheli zethu sithethiswe ukuthi kungena kwethu njengabameli bephalamende sasalala lenkokheli okungasilo qiniso mhlambe enye ubuhlungu ngoba kasilalanga lenkokheli zethu sangena kuzulu zakhankasa uzulu wasivotele
labana-ke amanye amalunga ebandla leno othi batshaywe kakhulu labo abalalanga esibhedlela baphumile sebenjani kathesi
hayi sonke kasilalanga esibhedlela okubuhlungu nje imizimba ngoba uyakwazi ukuthi nxa umuntu uyaze ngani uyakubonda uyakudonsa wena ngapho udonselanga nele abanye omunye udonsela ngalo umzimba uba buhlungu so kwakhathesi kukhona ngumzimba njalo futhi inkinga ekhona yokuthi ningalokhu engatshaywa yitiye gasi kangisanelisi ukuhlala lapho kuletiye gasi njalo ngibona ngazani izani iyakwazi khonokho ngoba kulezi nsuku asebekwenza yokuthi ngibe sinomhlangano we-National Executive ne-National Council sithe silokhu sihleze emhlanganweni sezani sohlaba umkhosi phandle so abakwenzayo basuka nabantu kweminye imigwaqo babeluse ukuthi babuye ema-ofisini yethu bese betshaya ke itiye gasi ingaveke itshaye mna kangisaphefumuli so kuzokwamele ngibaluleke e-ofisini yami ngisenzele ukuthi isifuba singavali
leyo kuyingxoxolo nkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamente asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC amalunga edale lephalamende akhangelelwe ukucubungula uluhlu lwendleko zikahulumende olwebhajethi esanda ukwethulwa ngomvulo andubana abantu makhaza kanye lengatsha zikahulumende ziqhube uhlelo olufanayo umeli wepinga South edalele parlamente umnumzana Joel Kapuza ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi ye-Energy and Power Portfolio Committee kuleli dale uthi abaholi bamakomiti yaleli dale sebeqhubile owabo umhlangano wokuthola ulwazi ngale budget.
No injongo ibingeyokufundisa ama-chairpersons ukuthi i-budget icubungulwa njani. Nga uminisa ukuwayifaka lapha i-budget kufanele kube laba bantu phela abazakhangelisisa ukuthi kuyini okukhona okungasinceda nje ku-budget. Ngokwesinye isikhathi siyabe siphonga ukukhangela ama-figures singaboni ukuthi kuyini sibili okungasinceda kumbe okungalunganga okungaqondanga phakathi kwe-budget yangkhona. Nabe singa-decide lutho. Kodwa besibonisana ukuthi hayi madoda nxa siza analyze i-budget sizabe senza ngendlela enje enje enje. So esiphume ngakho ukuthi wonke ama-chairperson sebelolwazi lokuthi ngabe analyze i-budget bebonisana lo-minister labo bayabe le-information njalo layo i-minister yakhwanisa ukuzwisisana labo ngoba bayabe sebelwe ingqondo ezifananayo bayabe sebe-same footing.
Selisuka lapha kuyini osokuyayenziwa?
Ya esizakwenza ngemande ama-MPs wonke azahlangana labo befundise ukuthi ngasikhangela i-budget kuyini esikukhangelisa then sesizabiza ama-ministries ama-line ministries esisebenza la ukuthi labo besinike ukuthi njengoba-ke imali inikiwe isikhathi esiningi ayikwananga kuyini elizakwenza elizafaka phambili elizaku-prioritize ukuthi hhayi njengomali ingakhwali sesizakwenza lokhu lalokhu lalokhu. So sesiza kuzwa ke bona ama ministries sesebenza ke lapho ukuthi all right ama programs eliyashiya iwapi elizowafaka elifini lama programs then for the next 12 months iwapi sesebenza nje si evaluate ona la sizabuyela futhi andi ministries zizafaka zikhuluma imibono yazo abantu sebezafaka imibono yabo sesibuyela ku house siya debate ukuthi hayi minister banikile imali o energy ministry la kodwa bakhala ngalokho ngalokho ngiyayikela uba ingezelela la kuzaba lesi sifaka nje la imizwa yabantu ukuthi hayi abantu bona ngokubona kwawo indlela elincitshe ngayo imali i-ministry thize kuzaba affecta ngale ndlela. So kuyabe sokulabantu phakathi sikhangela imibono kaministry sibone yabantu sesibarepresenta nje phakathi kudaya lapha sesidebate
ilakho okuguqula
ye anti kuthiwa ngama-estimates layo uminister nxa ikhuluma yabe zithi I propose ngayiproposa singamalela singamvumela. So iseseyibhili ayikabi yi-act of expenditure.
Lo mnumzana Joel Kapuza umeli webhinga e-South edalele ephalamende njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngamandla amagetsi kuleli dale. Ukusenjalo umidlalo ye-Casilelaka Premier Soccer League ifike komlindi yagcina namuhla. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ikhambi lihlezi endaweni yesibili engalanini yemiklomelo yelengezi Platinum Stars libe ngujikilo bhanqa 0-0 leqembu leBlack Rhinos okuyimpumela etsho ukuba liphutshe elithiwe ngemiklomelo elithumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-FC Platinum. Iqembu lengezi lilemiklomelo ngamathumi ayisithupha lesithupha kuthi ele-FC Platinum lona eliphutshe imidlalo yalo phakathi kweviki lilemiklomelo engamathumi ayisikhombisa lathoba mnembili. Endaweni yesithathu kuleqembu lechikenini lona libe ngujikilo bhanqa 1-1 lele-triangle eluveve njalo lilemiklomelo ngamathumi amahlanu lesikhombisa ukuthi ele triangle liphutshe elisendaweni yesine lilemiklomelo ngamathumi amahlanu lesithupha. Umqeqeshi weqembu le-triangle uTaurai Mangwiro utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lo nyaka njengoba liphinde laphakamisa le nkezo yeChibuku Super Cup.
Kube lo mehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalo nyaka nxa ukuqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethoba munemunye saphinda saphuma kusigaba sokuqala kunkezo yeChibuku. Ngithanda ukuthayela ihlombe imuli yethengwe yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye akusiyo msebenzi kaTaurai Mangwiro kuphela.
Kweminye imidlalo edlale namhla iqembu leyadala ibe ngujikilo bhanqa 1-1 leHarare City iqembu leCAFS United lechapunga be ngujikilo bhanqa 0-0 kwaba lempumelo efanayo njalo phakathi kweqembu lezePC Kariba kanye leLebulawayo Chiefs lawo achane aza abhekana kungela qembu eleni lisekulitshayela emambuleni. Iqembu leShabane Mine libhaqabulwe nge-4 kanyanga leRentals kuthi leMtare City Rovers linqotshwe nge-2 kanyanga leBulawayo City. Ikanti iqembu leNewcastle livalelise isigaba se-PSL ngokwenza izimanga lapho litshayele iDynamos nge-3 kanyanga. iqembu leNitrude ngelinye lamaqembu akunyulwe kusigaba saphezulu ngemva kokuphusha imidlalo yalonyaka esendaweni yezine ezisemsileni weNgalani. Njalo amanye akhona ngabalisa eleShapani Mine, iMutare City Rovers kanye leBulawayo City. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.